Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iAmerika ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
one. Have you got an official sanction from parliament?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. I'm sorry, I can't.
Because we have appointment issues.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, umnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg kudaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegciwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana le-The Herald kanye lemisakazo ye-ZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasbanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yimelika.
Ama-observers previous election eka-2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama-birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiyarejista koBulawayo. Yikho ke sibona ngani isiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelane le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa ngumnangagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution. Ikho ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikamnangagwa ngobuye saba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingisela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana bafuna ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena ku-parliament. Siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayedlale abe khona. I have no effect on that. There was a time when the ZBC news crew was turned down event AMDC Alliance. We have a cover, but coach, I don't know if they have a number.
Mhlawumbe bayazixotsha intatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona be-MDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna ukuthi yakho iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubana iphume ibe semgcekeni. Khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala kaloku wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even i-litigation and stuff like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo uNkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. UAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badilanxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. UNkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi emadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimileli for the last year kodwa imakethi yengayiyanjele yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi umumbi awulamali izinye jensi 32 cents a kilogram but umakombeyale foda $4.50 imakethi yesitshele laphansi ngingasincedisa yini.
Omunye njalo umlimi egwanda uNkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours but to our surprise we are not paid today since June.
UNkosikazi Rumbitsa Eribombo oye-Bed Bridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lo buhlungu okungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basitele into ezinibi but when we were paying back i-interest yakhona yayingasahambelani. so kwasithiya kuyukuthi imali lezo zazingasasebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigolide Colenborn emazo mining mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu abuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni, uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabonela khana mahle kakhulu. And selikhulume nge-market. Omama bavele e-Bybridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi lilinke le-National Handicraft Center e-Ministry e-Harare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19, sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30,800 asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa, esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela i-Cream Restaurant ese-Mall of Africa e-Midrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxukuzela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes. I made an appointment to come see you today.
In what capacity are you here?
I'm a member of parliament.
Okay,
that's
have you got
one.
An official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there was a resident on my friend because we have appointment with
you. Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase-South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigqatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imifanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Incitshi kwezomthetho unkosikazi Thabisen Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lohlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela, hatshi abokuza. Ingcwethe ezicubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshi babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene siqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisa. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisa sibezwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So isingesizathu sona lesi inkundla isivumele ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalabo abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakaze befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini? Akukho okuguqukile?
Hayi, akukho okuguqukile. Icala lokho liqhubeka la iqala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi i-stage ngoba ekuqaliseni kwakuyi-stage esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba betheswa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. Thank you. live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele Russia lona iyalandula ukuthi yilo eliloqalo, njalo lemba phansi linduku lisithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso e-South Africa First, yona exotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Yeah, according to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga. Azange athi amazwe ababheni ahambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizama ukuwasibiza ama-South Africans. But akusiwo abantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza iqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends. So bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha. Hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzi. Bazojika betshele thing story or i-weekend vele bayisebenzi. Ikati i-weekend eyenza imali.
Yes, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula. Alethuki ngakho konoko futhi.
Bese kubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho. Siyakubona kugcwele ku-social media la, kumabhubhini amaningi siyakubona bakhuluma ngakho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele. Si-stress sihlale evalweni, asimqamamanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshele ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangani. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, asiyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sasihleli kuphela thina, sisela njaba whatever kudube kuzenzakala yikho.
Yes, sibona khona ukwenzakala ngesikhathi kula khona kuma special Zimbabwe's permits onganike lokho kuhlupa futhi. So kini kutshona konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa as long kungela ukukhulumisana, ngoba asikezwa ngani kuyakhulumiswana dwa kuyakhulumiswana, but cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama permits ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngama special permit lawo. But manje masengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithu lephepha ele South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani. Mase kunjalo, so mase ungasela ama permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo bala ma permits wona lawo, ngakho ke nxa sokubuya njalo labo Malema kuyahlupha lokho. Akulikhahlamezi kakhulu.
Kuyasikhahlamezi kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo. Yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akasihlukumeza kakhulu, sokuhlukumeza kakhulu. Malema bengumuntu athithi mthembi, kodwa ma esenza so hayi, which means asitela backup sumele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Hayi kwamanje akula umuntu okukhuluma ngubuyele ekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuyabhadapa but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani asiselinye indlela esizophila kuyo nxa kusebe singenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isenzima kodwa bengakela ukuthi singenela which means besithotha emsebenzini sizaqhubeka sisele e-South Africa ngoba akwenzi sithele eZimbabwe lakhokunzia njengamanje akula msebenzi le akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono dala sihlambelenamanga
bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani kona
soncinga babudaladala sincinga thina njengabantu leabuya bomthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho indlela esingayenza unless ma sokunzima nzima wathi azokunzima nzima ike sizohamba funa hayi nothi manje manje sase-eli bamthe asingiqambelani amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezimo to eli
ye phosela okugcina mahlaba
hayi mina ngikuthiyoyo ukuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyaziyo abafowethu kena abayenza kota abakuhlanayo kodwa uNkulunkulu nguyaziyo asazi bazokugcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabani asingiqambelani amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasiza sihlala amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza kakhulu lamazimbabweni yiwo bodwa yithi sodwa asingiqambelani amanga hayi sizabona ngapho ukuthi bazayizayo.
Lo mnumzana Nhlanhla Nsuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobele eSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One-Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye amaranzi alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola amaranzi aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole amaranzi kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya amaranzi alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye amaranzi angamashumi ayithoba nomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu ngokunqoba elikwenze eleGuinea nge-2-1 emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Ngokucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingiyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni weGuinea abanjengaboKhudama Hatshi laboZemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni le esemuva besingenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalane yesibaya sikagroup B lile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kwesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wehockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye leSouth Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga.